Ngikukhuthaza abachayeli ngalesi sikhathi sekhefu ukuthi bachayele ngonazelelo emgwaqweni, bangathi utshwala kakhulu, especially okudakayo kwenza kakhulu abantu bangabonisisi kuhle emgwaqweni, njalo bangabi nesiqubu esikhulu ngoba ingozi eziningi sesazinazelele ukuthi zikhozelwa yikuhamba ngesipidi esikhulu kakhulu. And sinazelele kakhulu ukuthi njengephalamende sinazelele ukuthi kufanele abantu bona labo abasikehlelwe zingozi basondele kakhulu kuma-insurance companies ukwenzela ukuthi bakhave ngama-insurance companies, ngoba ingozi sesinazelele ukuthi zithatha imali labo abanikazi bezimota kanye lokunye okuyabe kulahlekelwe kakhulu. So sibakhuthaza ukuthi baseve leyo mali kakhulu, imali leyo okufanele ukuthi ngathi ayisebenzisa kwezinye inhlelo ikakhulu ezibhedlela lekuthengeni amaphilisi, iphelela nje emgwaqweni nje kube nje into ehambe nje mahhala.
Abahamba ngenyawo bona kuyini ongabaxwayisa ngakho?
Abahamba kakhulu ngezinyawo sibakhuthaza ikakhulu nxa bechapha lapho kulamarobhoti khona, bakhangele ukuthi amarobhoti avulile kumbe avulanga. Nalabo abahamba ngamabhasikili, most of the time sinazelela ukuthi labo kabakhangeli lokuthi kumbe imota ziyangena emgwaqweni, siyafica nje bezithovela ngani labo sebelinganisana lezi mota, kanti kuba buhlungu nxa bethe batshana le mota ngoba yibo ababonakalelwayo ukudlula kunalowo ohamba ngezimota. Kakhulu labo abahamba ngezinyawo lanxa bethe bagada izimota, bangabohamba betshotshozela abatshayeli ukuthi hhayi sesiphuzile driver gijima ngesiqubu esikhulu. Lokhu lakho kuyayenza ukuthi abakuchayelayo babe lamanyemu labo ukuthi bakwanise ukuthi bagijime ngesiqubu esikhulu. Labo abagadileyo siyabaxwayisa ukuthi bancedisane labachayeli ukuthi indlela abahamba ngayo kayibabeki engozini.